tonight. Sorry, we had to cut the story short. My name is Chris Gande. Good night.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris Lomavelasi litshona njani mthwakazo omuhle siyalambukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 ngoNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ontanga bezana uPF bebecula befola kumgwaqo uJason Moyo eHarare belubhekise esigodlweni sebandla labo babuthaniswe inkokheli yabo ukubazisa ngohlelo.
Abasakhulayo bebandla lezano PF batshengisele eHarare besola abantu abathi uMongameli Mugabe sokumele achiye umbuso.
Umbukiso wethu we-Mine Intra uqale kuhle kakhulu namhlanje. Sihlele saba lomhlangano okhangelene lokulungisiswa kwezakhiwo lemigwaqo elizweni lethu.
Uyaqala umbukiso walonyaka owe Mine Entra kwaBulawayo. Udaba lokudinga umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza ngolunye lwendaba ezisegudwini emhlanganweni we-World HIV AIDS Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane zabasekeli bebandla leZANU PF ikakhulu abasakhulayo batshengisele eHarare namuhla besola imikhankaso kanye labantu abathi uMongameli Robert Mugabe sokumele asuke embusweni. Basole kakhulu imikhankaso efana letajamuka sesijikile kanye lomkhankaso we-This Flag okhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire. Kubika uMavis Gama.
Ontanga bezana uPF bebecula befola kumgwaqo uJason Moyo eHarare belubhekise esigodlweni sebandla labo babuthaniswe inkokheli yabo ukubazisa ngohlelo lokubatholisa indawo zokwakha izindlu eHarare lakoBulawayo njengokwethembisa kwaMongameli Mugabe ekutshengiseleni kwabo kuhlelo lwe-1 million man march mhla ka 25 inkwenkwenzi lonyaka. Bavele ezigabeni ezibalisa iMashonaland West, East, Central, Manicaland leHarare ontanga laba. Emazwini akhe okwamukela ontanga obona ngenhlelo zabasakhulayo kuZANU PF umnumzana Innocent Amandishe uthe kabasoze bagoqe izandla bebukela abantu betshengisela besola umbuso kaMugabe. Okungumqondo osolwe nguZulu weHarare okubalisa umnumzana Thabani Dladla wasemzini weHighfields.
Ngoba nxa sebesenza njalo sebefuna ukulwisanisa abantu. Into eqakathekileyo ngokuthi abantu izinto abazikhononayo izinto ezingayiso eziqakathekileyo yini. Nxa bekhonona ama-valid things kumele be-address ama-problems akhona ukwenzela ukuthi ilizwe linjani liqhubeke phambili.
Lalawo mastendi okuthiwa ezonikezwa ontanga udladla ethi yindlela esisetshenziswa eZANU PF ukuzama ukwehlisa amandla kwabezombusazwe aphikisayo emadolobheni. Ngokuyenga ontanga bezasuswa nje ngemva kokhetho luka 2018.
Ama youth sifuna ukusebenza. So singathola into esingaziyenza. Okwakade ama youth amaningi lingakhangela abatshona benathi utshwala bebhema izinto ezidakayo besenza konke okubi. Ngibona ukuthi kwakubuhle ukuthi beqalise ukwenza ama projects ukuthi ama youth anjani aqalise zuza imali yakhona. Then ukuthi benikeza ama-stands ayiso into embi. Uyakwanisa ukuzuza indawo yokuhlala but still abantwana baye besifa ngendlala.
Inkokheli yabontanga yeZANU PF yonke ekhulume kulumbuthano ibichothoza abafundisi abaphatheka emikhankasweni yokutshengisela isithi asumsebenzi wabo bencoma abenkonzo yesipostoli isithi yibo amakholwa oqobo. Umgabe ubikwa etholise uhlangothi lwabontanga ama hectares ayinkulungwane womhlaba eHarare wokuthi babelwe izitanda zokwakhela izindlu eHarare South, Chishawasha leNorton. Bekugiywa kujajulwa embuthanweni wabontanga lo abeqembu lempare Chimurenga Choir labo belibazisuzulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Abantu abalichomi lasikhombisa asebela amaviki amathathu bevalelwe estokisini eBaitbridge bazakhululwa kusasa ngemva kokuvunyelwa lidale leHigh Court kobulawayo ukuthi babhadale imali yesibambiso ibail. Abantu laba babotshwe ekuqaleni kwenyanga phezu kodlakela oloba khona eBaitbridge uZulu esola umthetho kahulumende omvimba ukuthenga into zokusebenzisa ezifana lokudla emazweni akhelane leZimbabwe agoqela eleSouth Africa. Omunye wamagqwetha abo umnumzana Lizwe Jamela utshele umsakazo lo ukuthi idale leHigh Court linqume ukuthi umsolwa ngamunye kumele ahlawule amadola angamachumi amahlanu i-$50 ukuze akhululwe. Isinqumo lesi sethulwe izolo ntambama. Namhla khona amagqwetha atshone elungisisa amaphepha e-bail njalo athi aza kuyayihlawula e-Baitbridge kusasa andubana abasolwa bakhululwe. Esikhathini sonke lesi umthethwandaba kamantshi ubusala ukuthi abantu laba bakhululwe okwabangela ukuthi amagqwetha akhwezele oludaba eHigh Court yakobulawayo. Umsebenzi ubuqhubeka njengemvama edolobheni lakobulawayo namuhla kungela kutshengisela lanxa nje amapholisa ahlomileyo lagqoka impahla zawo ebebonakala ezulazula njengokhozi ilanga lonke. Ngasikhathi sinye umbukiso walo nyaka waba kumsebenzi wezokwemba owe-Mine Entra usungulwe namuhla. Kubika unompumelelo Moyo.
Abathengisayo izitolo ezinkulu lamavinkili amancane lezimota ezithwala abantu bezisebenza kahle noma nje amapholisa abopha izimota emgwaqweni eseqalisile ukuhlasela njalo abachayeli efuna ukuhlawulwa isifumbathiso. Umqondisi wombukiso we-Mine Entra unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi usungulwe kakuhle njalo nomhlangano wemfundiso kwezokuthwala kwabantu lempahla uqhubeke kungelankinga.
Umbukiso wethu we-Mine Entra uqale kuhle kakhulu namhlanje. Sihlele saba lomhlangano okhangelene lokulungisiswa kwezakhiwo lemigwaqo elizweni lethu.
Umbukiso walonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Unearthing Opportunities njalo ukhangelele ukubamba imihlangano yemfundiso egoqela abaphathelane lezokwakha, ezokwemba kunye lenhlanganiso ezehlukeneyo zabamela ilungelo zabakulumsebenzi. Isiphathamandla se-Better Holdings, unkosikazi Cynthia Chizwina, uthi bayaqala ukubukisa e-Mine Entra njalo bakhangelele ukuthola ibhizimisi kobulawayo.
Thina e-Better Holdings siyaqala ukubukisa lapha e-Mine Entra, silande ukuthi sizofundisa abantu ngendaba yezitina.
Umqondisi we-Tracker Products, unkosikazi Sithokozile Ndlovu, uthi nabo bakhangelele ukuthola ibhizimusi kumankampani embayo ngoba belazo impahla ezilungiswa eZimbabwe ezingasetshenziswa ngabakulu umsebenzi.
U-Mine Entra ka-2016 simthabele kakhulu ngoba it gives us i-platform yokuthi sitshengisele ama-miners what triggers can offer for the mining industry.
Umnumzana Nkosana Mpofu wenkampani yeZimbabwe Grainberg yena uthi balamasaka ayizilinganiso ezehlukeneyo angasetshenziswa ngabembayo ukuthwala impahla lempompi ezithwala amanzi.
Zimbabwe Grain Bag, we are the only company eyenza ama bulk bags eZimbabwe. Ama bulk bags asebenza kakhulu kuma mines a exportayo ama minerals. Ikakhulu ayabe siya eSouth Africa nakubo China.
Lisiyatshona ilanga lamhlanje amankampani angamathumi ayisifica munemunye lanye yiwo enelise ukubukisa kwathi abantu abadlula amakhulu amahlanu bangena umhlangano wemfundiso kwezokuthwala impahla labantu. Amankampani ayisilinganiso sokungamathumi ayisifica munemunye ekhulwini 80% abukisayo lonyaka abekade ebukisa ngomnyaka odlule. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans uyaqhubeka njalo umnumzana Donald Trump segcotshiwe ukuthi abe nguye ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi. Kodwa ukuphume sobala emhlanganweni lo izolo yikuthi lokhe bebaningi kuleli bandla abangamfuniyo umnumzana Trump. Abakhulume izolo bagoqela usibalukhulu weNew Jersey, umnumzana Chris Christie kanye lendodana kaTrump, umnumzana Donald Trump Jr. bona abasole unkosikazi Hillary Clinton, yena ozancintisana lo mnumzana Trump emele ibandla lama-Democrats. Namhla bazakhuluma kulomhlangano bagoqela umsekeli kamnumzana Trump, umnumzana Mike Pence. UTrump yena ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe kusasa ekugqitshweni kwalomhlangano. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Dan Moyo.
Sebemsupporta manje ngoba awasela choice ngoba abantu ibona abamkhethileyo abephathi labo abeqembu labo lema-Republican. Sesiyibhekeleke ukuthi sibone ukuthi uHillary Clinton la yakhe convention ngama-Democrats izoqhuba njani ngoba labo i-process yabo iyafana leyama-Republican. Kuqala ngama-primaries lakhona sibonile uHillary at least yena this time ivele bengela challenge enkulu bekungungenie Sanders eyi-1 nje umuntu obemchallenger kuwo wonke ama-primary. Kodwa laye-ke uwinile from ema-primary manje sebehlangana njenge-convention ukuthi kuvunyelwane ukuthi ya sevuma ama-results aphuma kuma-primary and sesivuma ukuthi yiyo le nomination yethu for isikhundla sikamongameli kuma-elections azoyenzeka enyangeni kalwezi.
Lanxa esekhethiwe okusemthethweni umnumzana Donald Trump ukuthi amele ibandla lama-Republicans, okube sobala izolo yikuthi banengi kakhulu kubandla lama-Republicans abangamfuniyo umnumzana Trump. Ubona abantu laba bevotela unkosikazi Clinton na kukhetho?
Ngeqinisweni angiboni kunjalo ngoba i-politics zala e-America ezi-involva wona amaqembu la amabili ama-Democrats ama-Republican ziso divided on ama-issues that ayenza umuntu akhethe ukuthi ungum-Republican noma ungum-Democrat.
Wena njengesizalwane seZimbabwe nguphi ongamvotela kumbe ozamvotela phakathi kukamnumzana Trump lo nkosikazi Clinton njalo ngasizathu bani?
Mina ngingathi ngili-Democrat. Ngili-Democrat ngoba even lasekhaya eZimbabwe yiyona into esiyilwelayo, silwela idemokhrasi ukubana abantu bakhethe uhulumende onguyena ababona emela izinto ezifunwa ngabantu, izinto ezakhayo umphakathi, ezibhekelana labasebenzi, labahluphekileyo, lezintandane. Based on that, ngizovotela uHillary Clinton.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungomgcini sihlalo webandla leMDCT kuleli lizwe. Ukudinga umuthi okwelapha umkhuhlane wengculaza ngenye yendaba ezimqoka ezikhulunywa ngazo emhlanganweni wamazwe omhlaba oweWorld HIV and AIDS Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ingcitshi zesayensi ezingena umhlangano walonyaka womhlaba jikelele wokulwiswa kwengculaza zithi kawukabi khona umuthi okwelapha umkhuhlane wengculaza. Ingcitshi ezemithi eyaziwayo umnumzana Anton Fauci ongumqondisi wohlangothi lwezemkhuhlane ethelelwanayo enhlanganisweni yaseMelika e-National Institute of Health uthi akukho lula ukutsho ukuthi umuthi wengculaza uzotholakala nini. Loba kunjalo umnumzana Fauci uthi akathandabuzi ukuthi indlela abadinga ngayo lo muthi ikhombisa ukuthi baqhubeka belokhu besondela ekutholeni isombululo.
It is impossible to say exactly how far we are. The one thing we can say is that over the last
Unzima ukuthi sicho ukuthi sesikuphi isibanga ekudingeni lomuthi. Engakutsho ukuthi osekwenziwe eminyakeni eyisikhombisa edluleyo kutshengisa ukuthi sisendleleni eqondileyo. Ukuthola lomuthi inye yalezo ezinzima kakhulu kucwaningo lonke oluphathelene lomkhuhlane wengculazi.
Lobanje kungakabi lomuthi ongabambeka kuthiwe lo yiwa sibili ozathuthukiswa welapha engculaza. Okwamanje incitshi zescience sihlolisisa ukusebenza komuthi we-HVTN-702. Lomuthi uphekwe kulandela omunye okwahlolwa eThailand eminyakeni edluleyo wakhombisa ukuthi wenza umsebenzi omkhulu ekwehliseni igciwane lengculaza emzimbeni. Ukuhlolisiswa kwalomuthi kuza kuqala kungekudala kwele South Africa lakwamanye amazwe ase-Africa.
It will take at least a couple of years to determine if that vaccine works.
Ucwaningo lwethu lolu ngolomuthi wokunqabela ukuthelelwana kugciwana lengculaze kwalabo abangakabi lalo. Sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi siqale ukuhlola kokusebenza komuthi lo ebantwini ukuze sibone ukuthi uyabavikela yini abantu ekutholeni igciwane lengculaze.
Unkosikazi Fatima Laha okhokhela inhlanganiso ye-Vaccine Research Center esibhedlela sase-Chris Baragwanath kwele South Africa uthi baphakathi kokuhlolisisa ukusebenza komuthi we-ALVACGP-120.
The vaccine work that we do is to prevent HIV.
Ucwaningo lwethu lolungu lomuthi wokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane lengculaza kwalabo abangakabi lalo. Sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi siqale ukuhlolwa ngokusetshenziswa komuthi lo ebantwini ukuze sibone ukuthi uyabavikela na abantu ekutholeni igciwane lengculaza.
Incitshi zescience ziyavumelana ukuthi loba kunzima kangakanani umsebenzi wokudingwa komuthi wokulwisa igciwane elibangela ingculaza kufanele wenziwe khathesi ngoba nxa kungenjalo kuzalahleka impilo eziningi. Mele Studio 7 eDurban kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Idale elithetha indaba zesisekelo sombuso ele-Constitutional Court namhla linqume ukuthi wonke umuntu olesigxingi seradio kumbe i-TV kumele abhatale umthelo kumsakazo we-ZBC. Isinqumo lesi sethulwe kudaba olwalukhwezwe yinkampani yemsangano Lodge kanye lomnumzana Bernard Wekare. Vesithi ukubhataliswa imithelo i-ZBC akukho emthethweni ngoba bengabukeli njalo bengalaleli inhlelo zalumsakazo. Kodwa kusinqumo sawo umthethwandaba uthe i-ZBC iqondile ngoba umthetho ubamba yiloba ngubani ole radio kumbe i-TV ukuthi yabhadale umthelo kungakhathalekile ukuthi uyawulandela na umsakazo lo kumbe hantshi. Umthelo weradio ubiza amadola angama-$30, i-$30 ngomnyaka, kuthi owe-TV wona ubiza amadola angama-$50, i-$50. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Mbona ngani isinqumo lento senziwe yi-Supreme Court isinqumo esikhulu kakhulu esizamangalisa abantu abaningi ngoba abantu abaningi bebehlala ukubhadala ama-license e-ZBC lawa bekhala ngokuthi khona ngabalolisi wabo litholayo ku-ZBC ngoba into ezi-broadcasta e-ZBC azo-quality ngalo ezisekela ibali lodwa. So ngiyakwazi abantu abaningi ezindlini lapho balama-ticket e-ZBC abanikwayo abangazange bayabhadala. So sekushuthi i-ZBC ingabathatha bonke abantu laba
omakhale kukhwini mnumzana Ndebele siyazi labo bayemukela amagagasi uyenelisa ukubona i-TV kumbe ukulalela iradio ku-cellphone kuma-cellphone amaningi isinqumo somthethwana ndaba lesi ubona siluphatha njani udaba lwama-cellphone
sekungaya ngokuthi khona i-ZBC yona ifuna ukuthatha njani but nxa bebethanda bangakutshela ukuthi lawe as an individual uyenelisa ukubhadala i-license but uzananzelela ukuthi isikhathi esiningi umthetho wakhona uthi nxa une TV endlini uyabhadalela i-TV awubhadaleli i-radio so okutho ukuthi i-cellphone layo izaba cover phansi komuntu ungabhadalela i-TV i-cellphone awusayibhadaleli unless bangadecida ukuthi bethi khona sekule thuba lokuthi bengimali bese besithi bangahlangana layo esitribini bese besithi kambe ifoni yakho leyo ingabe i-license ye-radio yini kodwa ngibona ngani that would be going too far but sidila labantu abangelanhloni zokuthathela abantu abadubekela imali
zona inhlelo ze-ZBC zinjani kulezi nsuku
inhlelo ze-ZBC azimbozizitsha ngoba izinto azintshintshanga ngoba nomboti ngeminyaka futhi eyi-teni ngingazimbukele i-ZBC so abazivukelayo bathi azikaze zitshintshe
lokhu bebaningi yini ababukela omabonakude imisakazo yakwamanye amazwe lokulalela imisakazo yakwamanye amazwe
over 2 million Zimbabweans balama-satellite dish ezindlini zabo yibo abantu abasemathawni laba abonelise ukuthi bebukela emidini yangaseZBC
umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza sixoxela ekobulawayo singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane amapolisa awe-Brussels namhla ake agomboloza enye indawo yokuziphumulela ebilondoda obanakale egqoke ijazi ebelilentambo ezilengayo ecabangela ukuthi angaba ethiye ibhomba emzimbeni wakhe kodwa utholakale emsulwa lundoda uhlangothi oluqondisa ukhetho kweleGhana solulandule imbiko ethi lulandela okufunwa libandla elibusayo ele-National Democratic Congress ukucija amagama abebandla elitsha eliphikisayo ele-New Patriotic Party kugwalo lwabalilungelo lokuvota. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi sebesiya emthethwandaba ngemva kokwalelwa ukutshengisela ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni amapolisa esithi lokhu kulakho ukuvusa udlakela. Kubika uMartin Ngwenya.
Omunye weZimbabwe bekuxuku elizame ukutshengisela umzana Christopher Matondo otshele iStudio 7 ukuthi bayadana ukuthi imizamo yabo kayiphumelelanga. Abanye beZimbabwe emazweni afanele South Africa, England, leMelika lamanye amazwe amaningi batshengisele njengabanye babo ekhaya besola isimo selizweni somnotho sezombusazwe besithi ikusasa imnyama phansi kombuso weZANU-PF. UMatondo uthi sebelande igqwetha leBotswana umzana Friday Liburu ukuze baphanyeke udaba lwabo emthethandaba belethemba lokuthi polisa azabavumela ukuthi bafole batshengisele njalo banikeze ummeli weofisi yeZimbabwe eHaburon umzana Thomas Mandikwara incwadi elezikhalazo zabo.
Advise our lawyer to approach the court on the matter.
Sesikhulumele igqwetha lethu ngodaba lokuthi amapolisa asalise ukutshengisela. Sizaphanyeka udaba lwethu emalangeni aseduze.
Kukanti omunye ophakathi kwequla elifuna utshengisela umnumzana David Ndlovu uthi badana ngesenzo samapholisa ngoba kungelanani eliphezulu kakhulu ebezabe likukhona kulowo mbuthano.
Kuyadanisa ukuthi asatholanga imvumo eyokuthi sitshengisele lathi njengamazwe esakhisane lawo. Lanxa nje singaphiwanga i-official reason, but isizathu esisicabangelayo ukuthi izim embassy omakhelwane bayo i-American Embassy, le-Libyan Embassy, njalo le-Office of the President yalapha iseduzane kwezim embassy kungabe kuyiso isizathu sokuthi iku-high security zone, yikho bengavumelanga ukuthi siqhubekele phambili.
Uthi balethemba lokuthi umthethwandaba uzabasiza ulaye amapholisa ukuthi bayekele batshengisele njalo bafike e-ofisini yeZimbabwe eHaburoni. AbeZimbabwe labo bathi bafike e-ofisini kamnumzana Mandikora kodwa batshelwa ukuthi umeli wabo kalasikhathi ngoba esemhlanganweni. I-ofisi yenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa e-SADC yona ebatshele ukuthi ayilasabelo kulolu daba ngakho kumele babone amapholisa. UZulu weZimbabwe uphakathi laphandle kwelizwe uphakathi kwesikhathi sokutshengisela lapho iningi lingahlaliseki ngendlela ilizwe eliphethwe ngalo emkhankwasweni ethilwe. Iningi layo lisungulwe enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp, oFacebook, oTwitter kanye lezinye. Le mkhankaso igoqela osungulwe ngumfundisi Ivan Mwarire with this flag othajamuka sesijikile owawutshaya imbiza osungulwe ngobomama be-MDC kobulawayo oBeat the Pots leminye eminingi iningi. Ngingumathini Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabulungule Botswana.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba lutshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Lionel Dineka owayengumeya wedolobho leGwanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo ba.
Ungasitshela ukuthi kunjani eGwanda lapho njengoba sikwazi ukuthi yindawo elabantu abaningi abaphelela eGoli besiyadinga umsebenzi. Kunjani sikhuluma nje kathe?
Umumo mubi kakhulu ngoba iGwanda yayivame ukuthi ibekelwe isiphithiphithi. Abantu bevuke ekuseni besiya emesina bethenga izinto bebuya amashophu lawo ethengisa kathesa umumo mubi ngoba abantu abalamali and so la mashophu lawo sengathi semile mbijana ukuthi ba-ode izinto lezi le migoqo ekhona kathesi yokungenisa impahla yingathi sokuthiyeziGwanda yangathi yathula zwi.
Siyazi njalo ukubana iGwanda ibiyindawo abantu abaningi kade bephila ngokutsheketsha. Kunjani lezi nsuku?
Kunzima mdala, abaningi sebebuyele khonalo ukuthi bazame ukuthi bathole okuncane khonoku ngoba imali ayikho emabhenki, imali ayikho nje indawo zonke. So isitsheketsha la sigolide sengase liphunyuka abantu abaningi and sokuyehlile kangako and kakhulu ingathi nje abatsha ama-youth yibo khanya ngathi indaba leyi sibaphethe kube kakhulu ngoba kabasatholi lutho.
Bona amantombazana-ke baphila njani?
Amantombazana bathwele nzima mdala nxa ukuthi singakhangela idorobho lawo ntambama uzabona ngathi bayahambahamba abanye babebaleka besiye eGoli ukuthi bethole okuncane kathesi akusakuthumezeki ngapha. So impilo yangkhono nje inzima kakhulu. Laba abanye abakhona abafundisayo ezikolo imali laba abayikholi abanye babezama ukuphila kakhulu ukuthi baboleke endaweni lezi eziboleka khona imali and babe sebebamba nxa eholile. Nayo nje isystem yona lana ayisasebenzi kahle ngoba umumo mubi.
Nxa umuntu evela khona eGoli ethenge impahla bakhona yini abenelisayo ukuthi babuye le mpahla ezingayenela ukuthi bawendle imuli zabo?
Thina amaNdebele ezansi ngapha baba abantwana abaningi baseGoli basebenza khona ngale imali ayikho lula. So okhulu lobogogo labazali abagcina abantwana ngapha babephila ngokuthi abantwana bathumezele igrocery le kwansi ukuthi ilast kumbe inyanga. Kathesi njengoba kule migoqo ukuthi uthumeze imbodlela eyodwa ye-cooking oil kunzima emakhaya. Phezu kwakho noku edorobheni kunzima kakhulu ngoba sibona la i-council kathesi singenisa ama-prepaid meter ukuthi nxa ufuna uyakhetha but abantu bona bathathayo kababoni ukuthi abantu kabala mali. Nxa ungasaholanga amanzi lawo sathenga njani? Emakhaya nxa bengasathumezanga igrocery le ngobuningi uphila njani wena impilo ukuthi uzofika imanzini? Yinto engathi iyinkinga ebantwini abaningi eGwanda.
Manje ngokubona kwakho kuzayenzakalani kunyanga ezimbili sithe ezimbili kumbe ezintathu ezilandelayo?
kwanda nje ngikhuluma lama abantu abaningi abakhokhela abaningi sebediniwe ngento yepolitiki eZimbabwe yikho sivumela phezulu lokho okubizwa kwabafundisi ukuthi hayi thina abantu beZimbabwe asitshele igovernment ukuthi thina sokusolaye kuyini ngoba
Ntwakazi isikhathi sezidliwe ngomangoye kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili inkomo lila